Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the rate of vaccination going into top gear. I have been moving around the country. I was in Marsh West over the weekend. The uptake is massive and we hope Zimbabweans continue to do that.
Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ayizigidi ezimbili, 2 million evela kweleChina.
We welcome the subsequent statement by the chairperson of SADC organ on quality, defense and security, His Excellency President Makisi, to the effect that SADC will undertake a second mission to engage the pro-democracy movement.
Abibandla le MDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki ukhokhele imizamo yokuxazulula udaba lwase-Eswatini. IZimbabwe ithi abantu abavela emazweni wonke akusadaki abasadingi mavisa ukungena elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ayizigidi ezimbili, 2 million evela kweleChina. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe amanye amajekiseni ayisigidi lengxenye 1.5 million azafika ngolwesithathu oluzayo, kuthi amanye ayisigidi ezimbili 2 million njalo afike ekupheleni kwalinyanga. Iningi likwamukele ngenjabulo lokhu ngoba amajekiseni esilela elizweni. Kusenjalo, abantu abanengi bavikwa bengalandeli iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane lanxa nje umemetheka okwamagama. Kubika uBatabile Masuku.
Uhulumende wamukele amajekiseni aweSinovac ayizigidi ezimbili avela kweleChina namhlanje emini. Besamukela amajekiseni la, umsekeli wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthe bayananzelela ukuthi inani labantu elihlatshwayo liyaqansa, ngakho sebeza kwengeza indawo ezizahlatshelwa amajekiseni.
And the rate of vaccination going into top gear.
Ukufika kwezigidi ezimbili ze-vaccine kuqondile kakhulu, kuthi inkulungwane ezinamakhulu amahlanu ezafika kuvikela iphelileyo zisetshenziswe zaphela masinya. Ngakho-ke amajekiseni abuye namhla azaphathisa okwengeza kwenani labahlatshwayo. Umphathintambo wezemali usethembise ukuthi amanye ama-vaccine ayabuye. Sithanda ukukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili eqinisela ukwamukela leli jekiseni.
And we hope Zimbabweans continue to do that.
Kusiyaphela usuku lwayizolo kobulawayo, bekutholakale abantu abalikhulu lamashumi amabili, i-122 abale-COVID. Kuthi elizweni lonke jikelele, bekulabangaphezu kwenkulungwane ezimbili, i-2,264, abahlolwe batholakala benegciwane leli. Ababulewe yileli gciwane babengamashumi amathathu lane, i-34. Inani lasebebulawe yilo mkhuhlane, lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho, selikunkulungwane eziphose zifike kwezimbili, i-1,974. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili, i-819,058. Kuthi asebehlatshwe esibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-579,699. Laloba inani labantu ababanjwa bele-COVID liqhubekela phambili liqansa kulezi nsuku, uZulu weZimbabwe akatshengisi imizamo imizamo yokuqinisa ukuzivikela nanko uZulu lokho esenza isiminyeminye endwendweni zokuhlatshwa amajekiseni kanye lasemabhasini kaZupco. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bayazihambela abakhangeli ukuthi kulomkhuhlane weCovid.
Abantu bakhanya abalandaba lama lockdown regulations. Engxenye sibona ngani babhithizele indlala, abantu bakhanya kunzima bahlale ezindlini, abantu bayadinga imali lapha laphayana.
Dokotela Mthabisi Bebe ulandisa ngokusebenza kwamavaccine yeCovid-19.
Ivaccine yeCoronavirus kayivikeli umuntu ekubambeni kwakhe komkhuhlane weCoronavirus.
Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abibandla leMDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki uphume lendlela zokulungisisa udaba lodlakela olwenzakalayo kwele Eswatini. Bathi njalo baqoqa ukuthumela incwadi ezikodlweni zabameli balelo lizwe emhlabeni jikelele ebesola ukubulawa kwabantu abatshengiselayo befuna umbuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Unobhalo weMDC Alliance obona ngobudlelwano baleli bandla namanye amazwe, uNkosazana Glitzy Sihlatshwayo utshele intatheli izindaba ukuba bakhathazekile ngocubu oluseSwatini. Uthe ibandla lakhe liyazisa ubuhlungu obula abantu abatshengiselayo befuna umbuso okhululekileyo ngoba ngempilo yanamuhla kungasavumi ukuthi abantu baqhubeke bebuswa ngamakhosi bengazikhetheli uhulumende abamfunayo.
Sesithwele nzima ngokwehluleka kwesadiki ukukhuluma nabantu abaningi eSwatini, kodwa siyathaba ngamazwi kamongameli weBotswana awokuthi isadiki iza kukhuluma labantu bonke abalwela amalungelo oluntu.
Uqhubekile esithi ukukhula abakufunayo ukuba amasosha abuyele enkambeni esithi bezobuhlungu ngalokho okwenzakala eSwatini. Uthi abantu beSwatini sebenamaviki betshengisela besithi bafumana ukhetho lokubuswa nguhulumende wentando kaZulu, kodwa uhulumende waleli lizwe walayisebenzisa udlakela. Sadek yabeka isinqumo sokuba izalungisa indubo ezikuleli njalo yathuma iqula elabaphatha intambo bakahulumende abagoqela unkosikazi naLady Panda wakwaseSouth Africa lomnumzana Frederick Shaba weZimbabwe emizameni yokuba ngumlamlankunzi eEswatini. Umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana uShmen Ncube naye ubikwa enze umhlangano nabebandla lePudemo esizwa indubo zabo, naye wakhuthaza iSADC ukuba imele yenze konke okusemandleni ayo ukuqeda indubo zeSwatini. UNkosikazi Sihlatshwayo uqhubeke esithi uhulumende weSwatini ufana loweZimbabwe.
Siyakwazi ukuba abantu abaseduze kwenkosi yeEswatini baphila ngcono, kodwa abantu abaningi baphila ngengqoqo zomlomo elizweni lethu.
Isikhulumeni se-ZANU-PF uMnumzana Tabazwa Mgwali uthi eleZimbabwe kalinani lalokho okwenzakala eSwatini.
Ipapo nokuthi vanhu veMDC vanhu vanozikanwa vari vanhu venhambe tambe havana zvokuita.
Abantu beMDC abalanto yokwenza nxa besithi bazabhoda besenza abakwenzayo ezigodlweni zeSwaziland isikhathi sabo. Asilani lalokho abakwenzayo. NjengeZANU-PF kusukela siqala lomhlangano kasingeneli endabeni yezenziwa kwamanye amazwe.
Kala kuti vana vekuSwaziland vasina kuti tibatsire iwo, hatitenderwi kuita saizvo.
Kubuke sithi iMDC Alliance ikhulekile ukwenza ikufunayo esithi lokhu kakulani lebandla leZANU-PF. Ngimene iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye kulokuthandabuza phezu kwemizamo enziwa yiSADC eyokuxazulula ingxaki ezenzakala emazweni afana leDRC, iMozambiki kanye leEswatini, eleZimbabwe, eleSouth Africa, leleBotswana akhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweEswatini. Kubika umqondisi Dube.
Umphathi ntambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwape uthi bayenza yonke imizamo yokuthi bathole ukuthula eSwatini. UKwape kanye labanye bakhe abavela eZimbabwe leSouth Africa kade beseSwatini kuyona leyiviki yokuyahlula isimo yokusokwenzakalayo. abathi balwela umbuso wabantu ngabantu bangena esitaladeni beyitshengisela bekhonona ngombuso wenkosi uMswati wesithathu. Ugwabenika umbiko edaleli parliament kweleBotswana uthi bayehlulekile uhlana labamela abatshengiselayo ngenxa yesimo se-COVID-19.
Komo ine ile gore re go kopana le batsa karolo mo le hatsing leo
be go mele sihlangane ni sangane se zitshene go kodwa nxa ezathu ezitshene go goqala i COVID-19 se se uthola inyibono evela kulabo abamela uhulumende.
Ugwabe uthi umongameli Mokgweetsi Masisi yena ukhokhela uhlangothi lwezomvikela kuSADC usebatshele ukuthi baphindele njalo eSwatini uyathapha imbono yabalabo abangaphandle kukahulumende kodwa abasekela uTshengisela abagoqela inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network i-SSN bathi abathembi ukuthi iSADC izaphathisa. Isikhulumi senhlanganiso leyo umnzana lakhe Lukhele uthi iziphathamandla zeZimbabwe, Botswana kanye neSouth Africa singaze ziphenduke azisoze ziphathise ngalutho.
There were more of in a vacation in Swaziland because
abakhathi ndambo abakade beseSwatini kufana lokuthi kade bevakashile kade bezihlalela ehoteleni njalo bahlangane kuphela labantu abakuhulumende okuyibo abadala ingxabangxoza esilayo.
Owezombusazwe kubandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlanganiso yeSADC kayiqakathekise ukulondolozwa kwempilo ezalwane zamazwe akumhlubulo wangezansi ye-Afrika.
Inhlanganiso eSADC isibonisile ukuthi kayilaso isifiso njalo futhi kayilawo amandla okuthi iqede ukuncindezelwa kwabantu abahlala kuSADC. Lokho sikutsho ngoba abakhokheli beSADC bayavumelana ukuthi abantu bagqilazwe, yikho kusehluleka ukuthi kuqedwe impi eseDRC, yikho kusehluleka ukuthi kuqedwe impi eseMozambique, yikho kusehluleka ukuthi kuqedwe ukuncindezelwa kwezalwane zaseSwaziland.
ELeSwatini lazithola liphakathi kokuxokozela lapho abantu bengene esitaladeni betshengisela besithi bafuna ukuthi uMswati wesithathu avumele amabandla ezombusazwe. Uhulumende uthi sekubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha kuphela kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa zithi inani seliphose lifike amashumi amahlanu. NgingumQondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavon kweleBotswana.
Umbiko wethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer uthi abantu abangaba isilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% bathi kabavumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aqondisa ngayo ezamabhizimusi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi udubolise elizweni lubangelwa yikwehluleka kukahulumende we-ZANU-PF. Kulezi thezo zomnotho zona ibandla le-ZANU-PF ethi zenza uZulu adubeke. Ingcitshi wezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Alexander Gumbo uthi abantu kabadabanga ngempela ngendlela umkhonomi ophethwe ngayo.
Kuthiwa ukwenza sibe lohlupho lapha elizweni ukuthi siphile kanzima, imali ingabonakali, izinto zonke zingahambi. Abantu i-65% abaningi bathi uMnangagwa nguye ohlulekileyo, bathi asoma sifunction lokhu ngendlela esijale ukukuzwa ngayo, bathi uMnangagwa. Even masikhangela laphana laphana ku emakhaya emareserve bonke abantu bathi asoma sifunction ngaphandle kwema-Stonerland Central yibo kule 44% yabantu abacabangela ukuthi kungabe kungama-sanctions. Lokhu akukhulumi ngokwezomnotho zodwa, kukhuluma futhi la ngokuthi uMnangagwa kumele idonse ama-socks ngoba abantu abasamboni ngelihlo eliyilo.
Abafika esilinganiso sashuma isikhombisa nahlanu 75% bathi bafuna ukuba kube lokukhulumlotha okugucela umuntu wonke. Ingcishi unkosikazi Precious Mpala uthi uZulu weZimbabwe kakhululekanga ngombuso okhona.
Umbono lo usibili kuqakathekile ukuthi onke ama-political parties abe represented. Because at the end of the day kusika sokungathi ipolad yakhona is all about ZANU-PF. Yathi hajhi so about ukuthi ama different views from ama political parties achiyeneyo. Because at the moment I think sile lokho zenini sile view A1 sile ndlela A1 ezanu-PF.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer icubulule ezombusazwe kuleli nakwamanye amazwe afika amashumi amathathu lane 34 kule Afrika ikhangela imbono kaZulu ngezokhetho ezomnotho lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
ele Zimbabwe lithi abantu abavela emazweni wonke akusadake abasadingi mavisa okungena elizweni. Lithi lithethe lelinyathelo ngenjongo yokuthuthukisa ezokuthengiselana lamazwe la. Lokho kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shava. Uthi lokhu kwenza eleZimbabwe libe ngelakuqala ukuthatha lelinyathelo ukulandela isivumelwano se-African Continental Free Trade Area. EleZimbabwe lithi seliqinisa njalo ukukhulumisana lamanye amazwe ngohlelo lweGaza Univisa oluzavumela amazwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ukuthi angene kweleZimbabwe lakweleZambia santando okwenyanga eyodwa. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana kucaca phulu.
Esula ivisa, ukuexempta ivisa, kusho ukuthi nxa ngimhle ngingasuka lapha ngivula kuye eSouth Africa, ngingaba lepassport yami, ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami, bangidindele ipassport ngihambe ngingene eSouth Africa. Ekungenini khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni, ngabe kudinda khonaphana sebengiphile ivisa sengingena. Kodwa leyazi ukuthi kudala nxa wawusuyangena eSouth Africa, wawuqala uye embassy, wave wawuqela ungayo eborder, qale embassy, u-apply bese besitsho ukuthi hhayi asakufuna wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa, usukhona-ke uzakuya eborder usuyangena eSouth Africa. Kodwa kathesi iSouth Africa leZimbabwe sebascrapa okwamavisa lokhuya, ivisa uyiphiwa upon but with passport uyayifuna, awungeke ungene ungela passport. Uwananzela iBotswana futhi like nxa suye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements. Ungakha eZambia futhi lakho akunjalo. Kodwa ungakha eMozambique le-Angola uzathola ukuthi unxa ngivula kuye-Angola kumele ngiqale ngiye embassy aplayele ivisa. Kavulu ke Mozambique, same thing. Asabe kwenzile ukuthi for ama-South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa. And esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa, kusho ukuthi labana lawo umele benze okufanayo. Ngoba asibeke sithi thina bona bengena ohara bona befuna ivisa kithi. So ngibona ngani yinto eyenziwa ngabantu be-SADC bebambele bevumelane ohulumende be-SADC. Sebesikrephe ivisa for u-SADC yonke. Owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe. So isinqumo esenziwa khonangale eSADC iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza.
Akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la.
Ungafika lepassport yakho eborder kulokunye okungalunganga balayo imvume yokuthi bakuncitshe ilungelo lokungena khonaphana kalokuncitshe ivisa. Ungazokuthiwa awusela visa, akutsho ukuthi awusela visa. Batho ukuthi ivisa is now granted. Isiphiwo ngesikhathi sokungena, isiphiwe emnyango. Bona ngani linyathela elihle eli-progressive eliza kwenza ukuthi i-Africa ithuthuke. Ngoba besiphile i-Africa engani sisejele, ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenqatshelwa ngezizathu ezingekhoyo. Njengase-Europe ngaye-Europe ungavele ungene uyahamba uyesuka. Kanti sibona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe, xa ama-support esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France ukuhamba kwakho kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke. So sibone ngazani leli linyathelo elihle lithethwa nguhulumeni.
Umnumzana kucaca phulu ligqwetha. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa siyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kubunjwe ikomiti ezaphenya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenzakala ekudlelaneni kukahulumende losomabhizimusi. Umnumzana Kulakwashetagwire yi linkuthazo iza ngemva kophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-The Sentry, yona ethi uTagwire ukhanya esethumbe uhulumende uhulumende nanku uthola imali yakwamanye amazwe santando ebhanga elikhulu lelizwe ngoba elabantu bakhe kulelo bhanga lanxa nje lokhu kulandulwe ngusibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutshika. UTagwireyi ulokhe engakaphenduli imibuzo yethu. Kodwa obona ngokwethulwa kwembiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mogwadi utshele iStudio 7 ukuthi uTagwireyi umsulwa. Ngaphandle kophenyo lezisentry ihofisi yesiphathamandla sikahulumende eka Auditor General layo iyakuveza ukuthi kule nkohlakalo ebhahileyo kuhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe elo somabhizimusi umnumzana Bednico Pepe.
Okuqakathekile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi ke nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende weZimbabwe ucorrupt siyabe sikhuluma ngokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ezingaphathelananga lokuphilisa kumbe lokukhulisa umnotho. Ungabona sokusiba labanye abantu abenza amabhizinisi bevikelwa nguhulumende lanxa besephula umthetho, kutsho ke ukuthi ke lo umuntu onjalo uyabe esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende. So nxa umuntu esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende kuba nzima ukuthi athathwe ahanjiswe emthethweni kumbe sithi thina simbone esiya e-court esiyatholakala elecala. Ngoba phela ungakhangela kade sikhuluma ngokuthi ke umkhulu welizwe usezinike amandla ukuthi akhethe amajaji kumbe ujaji womkhulu we-court. Ngezinye zendlela zokuthi ke babe lendlela zokuvalela ukuthi abantu ababe besenza njengoTagwireyi bengalandele umthetho ngokugcweleyo bangaze batholakala belamacala. So kusobala ke ukuthi ke lowo muntu esikhuluma ngaye ngumuntu osetshenziswa izikhulu zikahulumende, ngumuntu osetshenziswa njengodlawo ukuthi izikhulu zikahulumende zidle imali kumbe nesikhiwa ukuthi wabona they feast on the sweat of a suffering Zimbabwean. Yikho okwenzakalayo lokho esikubona kusenziwa uTagwireyi. Ngoba uTagwireyi ukuthi aze abe ngumuntu olemali engaka, ungakhangela iminyaka yakhe, ukhangele le background yakhe ukuthi ke uqaliseni ukusebenza ezamabhizinesi business kusuka kube nzima ukuthi ke uhlanganise ukuthi aze athole imali engaka kwini.
Alubana luthe lwenziwa uphenyo ubona liphuma yini iqiniso?
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. Nxa umuntu egutshuzelwe ngabakhulu bakahulumende okwenzakala ukuthi ke abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi abantu abaphambanisayo yibo kanye abakhulu bakahulumende. Ngezindlela abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi ibandla elibusayo ligubuzele ukuganga lokho esithi corruption. So ngesindlela nxa ligubuzele ukuganga esithi corruption aba corrupt yibo. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba, asihlanganise namakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980. Ngoba as long as lokhu besibusa kulanamhlanje ukuxhwala kuzabe lokhu kusiba khona, ngoba ungakhohlwa ukuthi nxa besakha abantu abanjengabuTagwireyi babakha ngoba yibo abazagcina take over kibo.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi. Sixoxe njalo lentathelo izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTagwireyi leyi inzima, izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu ngoba uzanayenza ukuthi khona ngesikhathi amasotsha ekhipha umgaba wakhe amkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president. Angithi besithi sifuna ukuthi kube nokucaca indlela amabhizinisi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uthiwa ngo-S Lubumba ikhuluma nabo Queen B wamveza uTagwireyi ukuthi nguye umaqhuzu wazana wezamabhizinisi osetshenzwa naye nguhulumende, ama-government aphandle, amakhampani aphandle, njalo njalo. Awula nto eyenziwayo ngakho ngoba kunjani edlelana lama minister lesiphathamandla elizweni. Okuntu edabusayo ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube le ntuthuko elizweni, amathuba okucreate imisebenzi ngoba enguye edwa enjalo ngeke acreate imisebenzi for abantu bonke, ngeke alethe i-development ekids. Ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe nendaba lokuthi kwenzakalani elupane, kwenzakalani elothitho, inkampani elethela yena imali. njalo imali akho nayimali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi esikhathi sakhona kulendozi externalization of foreign currency but yena uyakuyenza ngoba uleziphatha amandla anjani adlanana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke sisesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide ama diamonds iplatinum konke okuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende.
Uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona lubana kuthe kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani?
Silo muntu okuthiwa ngu-Comptroller Audit General. Umsebenzi wakhe ikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumende, ama-ministries, ama-departments, ama-parastatals, public sector, umsebenzi wakhe. So nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adila lo-Tagwiray nama-department adila lo-Tagwiray ngabe sesawabamba kudala kwa-exposure kwavinjwa ukusebenza laye ngoba kufuze kwenziwe ama-tender processes kukhanyele ukuthi i-company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e-one abe la mankampani amaningi asebenza le-government kungela kuncintiswana fuze kube amankampani ancintisana laye nxa sikhuluma ngendaba ze-fuel kube la mankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha i-fuel elizweni ukuze kungabi lo muntu ole-monopoly but sithola ukuthi uTagwiray is creating ama-monopolies endaweni eziningi okusho ukuthi-ke ukucontrola general ukuthi akasebenzi
usimbarashe nembaware intatelizindaba umphathi ntambo kahulumende wele South Africa ubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entolongweni namuhla wethekelele owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ejele. UZuma uzinikele emapoliseni izolo ebusuku lanxa nje ke waqala wala ukuyapika okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Wetheswe lesi sigwebo ngemva kokufunyanwa elecala lokweyisa inkundla ye-Constitutional Court. Kubika uGibbs Dube.
Umnumzana Roland Lamola ophethe uhlangothi olubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entilongweni ubambisane indlela lomnumzana Arthur Fraser ohlangothi lwe-National Correctional Services bakhuluma loZuma osentilongweni ye-Escode Correctional Services Center. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation awubezanga ukuba ababili laba bakhulume ngani loZuma. Ubika njalo ukuba uZuma ulakho ukuphuma entilongweni sokwenele inyanga ezintathu lamaviki amathathu nxa elandela kahle imithetho yentilongweni njalo ehlonipha abantu abasebenza kuleyo ndawo. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa kakhulumi ngokuvalelwa kukaZuma ozihambise emapoliseni emadabukakusa. Wagwetshwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuba avalelwe entilongweni inyanga ezilitshumi lanhlanu. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi okwenziwe yiziphathamandla zikahulumende ezethekelele uZuma entilongweni kuveza ukuba uZuma indoda emadodeni.
Okutshengiseleyo e-South Africa yikuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela oyiyo yona. I-South Africa ile parole system, I think angaseva for about 3 months is entitled to a parole.
Elinye njalo igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Matshobana Ncube uthi kunengi okumele kwenziwe nguZuma nxa efuna ukuthi akhululwe entilongweni.
Sikhangelele ukuthi mhlawumbe omunye umbono ungaba yukuthi baye emthethwandaba ophezulu i-Constitutional Court bayecela ukuthi isigwebo sakhe simiswe ekumelele ukuthi ama-Constitutional Court judges abuye akhangele udaba lwakhe njengoba efake i-rescission application. Kodwa lokho kuyabe kusitsho ukuthi i-High Court application esedebheni kuyafuza ukuthi ayihlehlise ayikhuphe.
Uncube uthi uZuma ulakho njalo ukukhululwa entilongweni nguRamaphosa. UZuma ukwanyeke enkantolo isicelo esokuthi engavalelwa entilongweni njalo kwesulwe isigwebo esethulwa yinkantolo ye-Constitutional Court eyathi wadelela umthethondaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Inkampani yezindaba e-News 24 ibika ukuba kulesisebenzi eseEscort Correctional Services Center esesibotshiwe kulandela ukuthathwa kwaso imifanekiso kaZuma engeniswa kuleyo ndawo waseyihaza enkundleni zokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugiftube.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamile Nkomo.